kunzima singakhuluma nge-substandard education. I-government yayingaphi ukuthi bavale namhla. On the other side, singathi ku-right ngoba bayenza ukukorrecta izinto. And then, but, kumele sikwazi ukuthi are there no ulterior motives indaba bevala. Engxenye kusasa singabona abantu abanye abantu bebuya bevula isikolo zinalosa. Rather suspicious. What is important yinjongo bafunani? The government, is it correcting kumbe it's a question of ukuthi they are after something. So now ukuthi bafuna ukukorrecta, right? Ukuthi kuyabe kunabantu who are after opening ama colleges lawana, and then ukuthi it's corruption. It's just a question of greed and nothing else.
Kulabantu asebathola amaphepha, ama certificates, lama diploma kumbe ama degree kulezi zikolo asebesebenza kathesi. Kungabe kusethe ukuthi iZimbabwe ilabantu abasebenzayo abalemfundo engenelanga na?
Yeah, singathi njalo. And I think it would be proper ukuthi ba disqualifywe bafunde kakutsha, and people should try and investigate ukuthi kwahamba njani, who was responsible, and labo bantu kumele babotshwe.